kube lokudana kakhulu ngoba abantu abaningi bezekhangelele ukubana iqembu leZimbabwe linqobe ukuze libe ngelinye lamaqembu elingaqhubekela phambili kulokhu abakuthi ngama-team afinisha ku-best 3. Kodwa kukhanya isikho khonokho sokuzakuthi-ke bephindele ekhaya abafana beZimbabwe ngomvulo. Kutho ukuthi sokuqakathekile-ke ukubana sibuyele kulokhu abakuthi i-drawing board, sibone ukuthi inkinga yethu kahle kahle ingaphi kwezomdlalo wenguqu, njalo sizame ukukhuthaza abadlali bethu ukuthi baqakathekise ukumelela ilizwe kuqala kule mali.
Kubonakale ngaphi lapha hade?
Ngokubona kwami ngibona ngathi bekule zinto eziningi ebezingekho kahle, ebezingahlelekanga kahle. Siyabona abadlali bethu bebekhalela imali beze bekhiphe la magama okuthi kungaswelakala njani imali, kodwa kuthwalwe abalandeli, kwathwalwa kanye lentatheliwe zezindaba ukubana zihambe ziye khona le eCairo. Ungabona-ke sokulokukhonona okunjana kusuka-ke kungabi lokuthembana, kube sokusiba lalokhu abakuthi at the end of the day sebehamba nje abafana ukubana bayefufila ama-fixtures, abasadlali belothando belenhliziyo yonke ukubana bamelele ilizwe. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi nxa sisuka sisiya kuma-tournament lawa sisuke silungisile into ezinjengemali. Nxa singalayo imali sihle sibatshela abadlali bethu, nabadlali bethu esibaletha ku-national team bebekwazi isimo lomumo welizwe kanye lezifa.
Abantu bakhala ngonozinti.
Chipeze ziyadlala, uzakhumbula ukubana uChipeze uyenze kuhle ekuchikenini, ichikenini le ethethe i-league title yaze yaya ku-Champions League. Lapho-ke iqembu le-South Africa iBaroka United yambona khona. Uqede nje isizini yena le esiphuma kiyo edlala khona ngale kuBaroka United. Umdlalo odlala kakuhle lamhlanje nje bekungayisiko silo suku lakhe. Kodwa mbona ukuthi umdlalo uwonakale lamuhla ngomdlalo lo we-DRC. Izinto zivele zawonakala kugame ye-Uganda, lapho nje bekuyikuqhubekela phambili kusiya phambili. Singasola nje umdlalo wodwa, kodwa into ziwonakale kudala.